As a pastor, into yokuqala, I would say abantu should have hope. Ngoba abantu bangaluzi faith le hope, then you are crushed. Ngoba even eBhayibhelini people had faith. Ngoba abantu babengela faith izinto eziningi zingabakhathaza. Into engiyibonayo mina ukuthi kunzima ukuthi umuntu ungaba kwazi ukuthi kuzahamba ngandlela bani. Ngoba lokhu silabantu banye. Iyo nje kuphela into engani iyangiphambanisa, but njengomuntu omfundisi wethu sithi let's keep faith and keep praying. Thandazenini, sibone uNkulunkulu lapha asifikisa khona.
Sesikhangela abesifazana eZimbabwe bebethwele amagabha avuzayo ngenxa yomnotho welizwe obungamanga kuhle. Kumele bedingele abantwana ukudla, bebhadale imali yama-school fees, bethenge lokhu lalokhuyana. Kambe ungabaxwayisa ukuthi benzeni ngesikhathi esinje?
Bengihambile ekhaya mina, ngiphenduke ngo-23rd of September. Bengisekhaya for 3 months. So okuningi okukhulumayo ngakubona ngameshwana. Into engingayitho lapha kubomama ikuthi kaba-continue ngemisebenzi yabo yona le abavele beyenza ukuthi benelise ukuthi bagcine abantwana. Nxa kuphumelela lokho okwenzakalayo, kuzaphumelela bazi lokhu behamba besiya elokhuzeni. Nxa bebizwe emsebenzini, kumbeni bayaphiwa izimali zokuthi benze amabhizinisi, kumbeni ukuthi bagcine inkukhu zabo, kumbeni ukuthi balime, anything lokhu ababe bekuphiwa ukuthi bangakwenza, bazame ukuthi bakwenze ukuthi baziphilise. Ngoba impilo yabo mani inzima. Impilo yabo mani inzima.
La seligcine nyona ukufika ekhaya, njalo libone umahluko unjani?
Bese nje 17 years ngingazanga ngiye ekhaya. Konke kwafika kwaba kutsha. Konke kwaba kutsha. Yonke into nje sintsha. Lokho kuthiwa kumuntu kumele amagetsi, kumele kuthiwa yipay whatever. Ukuthi ube lamagetsi ibilokhu iphele imali yangakhona ingaphela. Kusekulokhana ukuthi ibhili yabuya end of the month iyobhadala amagetsi. And amanzi angakhona. Kunzima ekhaya. Kunzima ekhaya. Kunzima ekhaya. Abantu abaningi baphiliswa ngabantu abakhona ngapha ediaspora. Iba balokhu bebethumela khona kongama-$10, $20. And plus bangalaba abasebenzayo bangakhona imali yangakhona iyabahlupha ngoba vele bekungela mali. Vele kungela mali. Uyahamba ebhenki ayitshona khona la thathe 200. Uyabona kanye belala khonapho belindele imali. Imali ngoli ibihlupha. Thina umntanami wayenza ukuhamba waye eVictoria Falls wachapha ukuthi ayothatha imali eZambia. Aphendule ngoba sasungesela mali yokudla, mpe ukuthi sithini. So iyathi cross off ukuthi ayithathe imali.